Iphathi iqinile kakhulu. Njengoba ubona thina ngapha iNorth American Charter iqinile sibili we canvas le Canada, eEurope kule UK kule Ireland. South Africa is probably the backbone of the party in terms of its support and logistics. Botswana is very, very strong, not to mention ekhaya where iyo iground zero phela ikwesukuzama ukuthi sukulungise. Iparty yethu incane njalo intsha, kodwa imessage ye-MRP iqine okudlula iparty. Wonke umuntu weMathebeleland ozwa umqondisi kumbe abantu be-MRP bekhuluma le message uyabuza ukuthi kanti indaba abadala abantu bakithi bengazibuzi izinto lezi, ngoba yizo izinto abantu abafuna ukuzizwa, yizo izinto thina ezasibalekisa ekhaya. Yikho sikudiaspora silapha, izinto esifuna ukuthi sizizwe sizizwa ku-MRP kuphela. Kungani kuyasigezisa ingqondo uma finally the things that we need to talk about are being mentioned.
Manje njengoba ukhetho solusondele, kuyini elikwenzayo lina njengamalunga ebandla le-MRP aphandle kwelizwe?
Ngokhetho besizama ukuthi sincedise ukuthi besingabambisana njani kumbuthi sibonisane le mother party ekhaya, njalo lokuthi sikhuthaze abantu lapha ukuthi labo bencedise ngokufaka izandla lokukhuthaza abanye ekhaya ukuthi bebone ukuthi ilunga lethu yilo elingancedisa abantu bakithi kakhulu. Last month bekule i-diaspora vote campaign okuyirale bakade bekwenzile online. I think ibi-organizwe i-MTC eyalapha e-America, bekulo Chief Ndiweni, I think bekulomunye oyinye iparty engisakhumbula ukuthi iparty bekhona, lathi sanxuswa. Besikhona sikhankasele ukuthi abantu abaqalingeneyo abaku-diaspora abangekho ekhaya ukuthi labo bebelalo ilungelo lokuvota. U-2023 usesondele, thina njengamaparty amancane sile disadvantage yokuthi vele angithi silwa le party ele-state machinery, iparty esivele isihleli isitshele ukubusa abantu. Yiyo thina ama-challenges esilawo.